esikhulethe asosiyeshini ezikhiya ngayibuye ngathi ebantwini emadokthini azasizila ethawuni ngoba bonke abantu abanezikhalazo bangaphi bakithi abanamali ye-transport o-transport emadokthini fethu njalo izikhiya izitsho ukuthi khona bona into abayifunayo kuyini sibancedise thina njengama-councillors bakuvumile bathe khona hhayi bebengananzeleli ukuthi bayenza iphutha kuthuthi sebezabuya kithi ngoba silawo sili specially amamakethi amabhenda kangene emamakethi so imakethi iyodwa njeayila muntu emalokithini kuphinda babuye ngathi bezokhuluma la mavendors emalokithini bengasikizeli ngaphi ethawuni ngoba most of the vendors asilawo ama-5 rand okugada
kodwa litheni ngokuthiwa ngumphathi ntambo omnumzana Jombo ukuthi kumele basuswe ezitaladini
hhayi ezitaladini sithe khona la kuhlupha ngani kuhlupha ngokuthi khona nangiyabona ukuthi ineni yabo vele kasibo bakubulawayo bafika ngabo-12 njalo akula ma-toilet banabantwana abantwana babayisula phapha ngabagezilezandla kuzaba nekholeka outbreak wobulawayo bafikela ngale koshasha uyabona koshasha erenkini yikho esithe khona nangababuye ngale emalokithini bengasaphelela ngaphi ayithawuni ngoba ethawuni ngakula zambuzi bangenela ngaphi bangenela egangeni yiko benisa around ithole kuyukuthi ihlambu lekhamisha libona lapha uthi alidomba kule nkalakatha engcekezayo umuntu pambane
ye ngezinye indlela akula muntu othengisayo ozaxotshwa ezitaladini
hhayi akula muntu othengisayo ozaxotshwa ezitaladini ngoba kasisela indasti bazamuphisa njalo inesafundiswa ngamatomatisi into ekhona yokuthi ukuhlanzeka bathole ini ukuhlanzeka kwenza ukuthi umuntu laye azive siba netshintshi lokuthi ayithenga lokhu awuthengisayo ayikho ukuthi ehlale engcolile engalapho azageza khona izandla nxa esevele esambuzini ukuthi laba abakhona kathesi bazithengisela nje kavula mvumo kababhadali ngapha bazihlalela lapho abafuna khona ngo-12 babuyela lapho abahlala khona.